Uhambo luka first lady weMelika luhle kakhulu luqhakathekile njalo angafike endaweni kwenza ukuthi amehlo omhlaba akhangele kulelo lizwe ngakho ke bekuzaba kuhle ngabe ufinyelele kwelaseZimbabwe kwavela kahle kamhlophe ukuthi kambe abantu amalungelo abomama indlala lakho konke lokhu kuyisima kanjani bekuzanceda kakhulu kodwa njengoba kubuswa kabi kangaka eZimbabwe kungelabudlelwane leMelika kwenze ukuthi angenelise ukuthi eze kwelaseZimbabwe kodwa bekuyabe kuyinto enhle kakhulu ngokuba bebezabona lalabo abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi nansi yandawo esingahlanyela khona izimali kodwa ke nxa ingavakatshelwa iZimbabwe ngabantu abalohlonze abanjengofirst lady weMelika kwenza ukuthi izinto eziqakathekileyo zihlale zicathile ubeza khulisa i-tourism ubeza khulisa i-investment ubeza khulisa njalo ubudlelwane ngendlela enkulu kuqakathekileke ukuthi iZimbabwe yakhe ubudlelwane lamazwe njengaboMelika ukuze abantu abanjengabo umama uBiden bakwazi ukufinyelela kwelaseZimbabwe noma bevela kuwapha amazwe baphakamise indaba yeZimbabwe yaziwe ngumhlaba ibukwe ngumhlaba kumbisolwe ilungiswe ngumhlaba kungakonakali kakhulu
baba Ncube singathi uhambo lukankosikazi Biden lulakho yini ukuthi luveze ukuthi izwekazi leAfrika libhekane lani
kakhulu uhambo luyancedisa kakhulu ukuthi abantu bangaphandle kwamazwe babe lolwazi lokuthi kwenzakalani ezwekazini leAfrika ikakhulu kulawo mazwe lapha azafinyelela khona ngokuba lapha hamba khona imisakazi yamlandela kuyo yonke indawo ngakho kuyakwazi ukuthi akhulise amalungelo abomama akhulise amalungelo abantwana akhulise amalungelo e-free and fair election akhulise amalungelo okudla akhulise njalo isimo selizwe aveze lokho okuhluphayo lalokho abangabe sebekwenze kahle ngakho ke bekuzaba into enhle kakhulu ukuthi afinyelele elizweni elinjengale yaseZimbabwe ngabe bekulobudlelwane obuhle obokuthi akwazi ukufinyelela khona ngoba bebeza kwazi kangcono ngeZimbabwe beza hamba aye lapha lalaphana babona indlala babona izinsizi babona ukuthi bangancedisa ngayiphi indlela laba abafisa ukuncedisa babone futhi lalabo abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi bangahlanyela ngapi kube sekubonakala njalo lapho okuphumelele khona nxa kule ndawo lapho eziphumelele khona lanxa nje vele zingekho eZimbabwe indawo ongakhuluma ngazo ukuthi kule ntuthuko ngoba izinto zime kabi kakhulu kodwa ukuhamba kwakhe ukufinyelela kwakhe kuzwekazi leAfrika kuyayinceda kakhulu iAfrika isifiso ukuthi afinyelele emazweni amanengi kakhulu okwedlula la afike kuwo.